ngibonga ngayo ukuthi usemfake esihlalweni kweminyaka emihlanu ikolaye ngesingezelelele ngeminyaka emihlanu. Ngoba isisekelo asikuvumi ukuthi umuntu oleminyaka engamathuma ezikhombisa aqhubeke engathi sikabe kumele ukuthi-ke ayengene abanye. Lo mthetho welizwe nje generally nje abantu bayaretire umuntu ene-65 years okuphuzileyo ukuretire ne-65 beretire ne-70 bekawudlula usiyaphambili. Lokhu kuyabakwenzileyo kuganga nje kubonga umuntu layo wakhipha isibuzo sakhe esabancedayo ukuthi bahlaleke besebusweni. Asonto eqondileyo kakhulu.
Baba uGawule, nansi indaba.
Umalaba kangenanga laphana ngokuthi wayengene ngokuthi wadojwa nje kuphela, hhayi. Umalaba wangena ngokuthi kuma-interviews ukuba ngu-Chief Justice wedlula konke, wenza kuhle ukwedlula konke, wapasa i-interview yakhe. Ngokunjalo watshengisa ukuthi uvele umsebenzi wana uyawenelisa. Kusuka lapho kwaba le ndaba leyaneya yokuthi yahamba i-Supreme Court bayicubungula umalaba waba nguye ethulisa imele yakhona. Ngingathi mina ngikukugcwalisa ukwenelisa umsebenzi lokusizwa ngomalaba ukuthi omalaba bathi bona sibisemakoti ngale babesithi sifuna ama-V11 forms yikokuqala ondloko bakala ngapho ukuthi wathi ufuna i-primary evidence yikwaye kufuna kona kwani umalaba. Umalaba wayetshengisa ubungcishi bakhe ngokwazi umsebenzi. Amakoti la amele be labantu abakwanisa umsebenzi yabo umalaba. Ngibona umalaba laye edeserve ukuthi hhayi kafakile i-5 years zakhe lezi adonse phela futhi i-5 years zakhe ezifeleyo. Njalo umalaba umuntu wesintwini wakithi ndlu. Yazi mina ngiyamthanda kakhulu ndodalwana ngoba umuntu wakithi esintwini izolo lokhu esikhundla zazazibanjwa yibakathi akhe esishoneni lana. Kakhesi ngowakithi asimphakamiseni wakithi. Khangela amadoda akithi amajaka akithi omathonsi ukuthi bawutshaya njani umsebenzi ojaji omadoda. Ngiyaziqhenya kakhulu ngawo amajaka akithi la.
Baba uNdlovu, ngiphenduke kuwe. Siyazi ukuthi kusasa kulodaba oluzahluzwa emthethweni laba we-High Court. Lapho ave Zimbabwe Human Rights NGO Forum abaphikisa khona udaba lokwengezwa kwe-contract kamalaba lolu. Ubona izala nkomoni khonapho.
Leyo njengoba sisemthethwandaba sizalindela ukuthi umthethwandaba utsho ukuthi okuyikho yikuphi. Kodwa-ke engifuna ukukugcizelela ubaba uGawule umkhwenyana wami uxubha eginya. Wayengumsekeli kamgcini sihlalo we-Co-Park kubhalwa isisekelo. Isisekelo sathi ukuthi ungakwanisa 70 years ungujaji retire ungaqhubeki usiya phambili. Njalo jaji khethwa ngabantu ungena kwi-interview. Umalaba i-5 years lezi azifakelwe ngumnankagwakatheshe kazange angene kwi-interview nethu. I-interview yakhe iphelile ngoxa 15 May sokusiya phambili sokuyiligal asekwenza. Uyathi ukuthi yena abantu yibo ababhala isisekelo lesi. Manje ku-amenda-ke lokho kuvele ebantwini na kumbe sokuyintando kahulumende kwamnankagwa efuna ukubonga umuntu owamncedisayo ukuthi athi unqobile. Yebo kambe ukhuluma ngokuthi ngumthintweni. Mina ngithanda ukuthi umuntu kangene umsebenzi ngokwenelisa kwakhe esenza kuhle, hatshi ukuthi umhlobo othile ngobuvela ngaphi. Umalaba nxa esenza kuhle umsebenzi wakhe le minyaka imvumela, yebo kambe yabe vele esikhalangeni kumbe vela ngapho, kumele aqhubeke esebenza. Kodwa iminyaka yakhe isidlulile. Umalaba sekumele ayiste kuleso sikhulu kakuyi-interview yomunye angene. Ukhulume nge-separation of power lapho kaGawule. Kambe nxa ye-executive appointa kwi-judiciary isale separation of powers na isi appendix ye-executive i-judiciary yangikhona babe sebechitha abantu abakwaziyo ukuthi bazazofaka-ke ama-rulings lama-decisions ahambelana labo. Sokuyinto embi kakhulu, sokuphambanise kakhulu isisekelo selizwe. Akumelanga kube ngaleyo nje because ifisa-ke ukuthi udaba lolo luphakekwe emthethandaba kusasa-ke luphumelele kubonakale ukuthi-ke ungezelela kweminyaka kamalaba akuqondanga kakokho emthethweni loku-amenda kwesisekelo akuqondanga kakokho emthethweni.
Baba Gawule, lathi liqeda kusiloba isisekelo samukelwa ngabantu abaningi besivuka kakhulu, kodwa sesiguquliwe udaba lokuthi abasekeli bakamongameli labo kumele bakhethwe. Solwakhitsha umongameli sezikhethela. Abaningi bathi ludaba lwe-ZANU-PF lapha lizama ukuncedisa ubaba uMnankagwa ukuthi agogodlele embusweni. Lithini ngalokho?
Mina angivumelani lakho lokho Nkomo, ngoba ngani into yokhona lapha ukuthi umnangagwa ungabantu ngoba ngani wakhethwa ngabantu ukuthi umnangagwa abuse amandla wathethe ebantwini umnangagwa vele umele ebe lamandla ngoba engaswela amandla ebusa umnangagwa nguye omele abantu noma ngoku president amandla uyadinga ekubuseni kwakhe ngoba uzayenza njani izinqumo engalamandla uzamthathela njani amandla umuntu omnikile ukuthi abuse ilizwe usethi nxasho kusenzakala ezinye izinqumo ayedinga ngaso amandla nalawo ukuthi ayenze izinqumo ezibhekane nelizwe umongameli umbekele lamandla ukabisa kwezwelo kwezwelo amandla uyadinga isisekelo sombuso sabhalwa ngabantu yezi iqiniso lelo kanti ama-members of parliament kathi kumele bani ephalamenti phela uhambe wonke umuntu siyadlala ephalamenti isigaba ngasinye ngabili siyadinga umuntu oyedwa kuyasimela yena lowo muntu nguye obuyelayo futhi siyakhulumisana labantu futhi kathi sokudla lokhu beso engayekela khona ukuba yamkhipha futhi abantu umuntu oyidlalo kumele mele abantu so abantu yibo bona banamalunga edalela ephalamenti yibo mele abantu xa sikhuluma ngabantu la sikhuluma ngabantu sibili bemelwe ngumuntu abamkhethayo oyedwa ohambe siyakuma khona phala senza izinqubo ezinjalo ezinjengo ukuthi uyabemela abantu njengokuthi kathi sinxa sikhuluma nje amendment naleyo abantu bayabuyela futhi ebantwini ama-MP ayekhulumisana labantu kade sikula lokhu abantu uma bevumile nkomo akwenziwe izitiso zabantu yizo ezimele ziyenziwe njalo umongameli kanikwe amandla ukuze yenze izinqumo ezinye izinqumo zakhona nkomo ezidinga ukuthi kwenziwe kumbe kumele ukuthi amabutho ahambe ngaphi ngaphi kumbe empini kumbe umongameli umelekele amandla ekuqineni kokana engayenza into engayisiwo abantu abayibo bona ababamkhethayo yibo abakukhangelayo khona ukuthi umuntu lo xa isenza so uyenza into esiyifunayo kumbe sezinto esingayisifuniyo kodwa ngibona ngathi umuntu olalelayo uyabesemele yenza izinto ezifunwa ngabantu so khona abantu kumele sikhangele ukuthi abantu ngobani abantu ama-MPs ngabantu bamele abantu ezigabeni zabo so ngathi kusenziwa ama-amendments la kuyabe kukhangeliwe nkoma yazi mina into engiyibonayo asikhangele mntu kathi into naleyo kuphambaniseke ngaphi kathi kunika amandla umongameli khangela amazwe njenga-amerika ukuthi upresident ulamandla anganani upresident we-amerika ulamandla ayesabekayo amandla ayesabekayo kanti manje indaba yabepapazi ukuthi thina upresident ebe ngumuntu olula nje ongelamandla amandla akhona ebesizakusela kwabanye abantu ehambe siyakusela enza amazinqumo esimele abantu kumele upresident abe lamandla sibilidi angamapresident alala njengako-amerika ukuthi upresident wakhona ulamandla amgezela anzima kakhulu
vabundlovu kuyiwa phambili njani
udaba lolu njengoba soluphanyeliwe emthethwandaba-ke ngezinye inhlanganiso sisisho ukuthi umthethwandaba ukubona ukuthi konke okwenzakeleyo kakuqondanga kuyinto yokuganga efuna ukunika amandla umuntu oyedwa okuyikho kwaliwa abantwana bezimbabwe belobu isisekelo babuye baphinda kwisisekelo bayazosigcizelela kwi-referendum ukuthi izinto abazifunayo zona lizi sezirivesa sezibuyele emuva so okutho ukuthi umthetho wezimbabwe sesinanzelela ukuthi ufakelwa umuntu angaphuma kungena omunye la uzabuye tshintsha umthetho afake futhi akufunayo ngoba sakhumbula ukuthi into yenale yama-interview yama-judges umgaba wayengayifoni u-current president umnangagwa nguye wayeyifuna usengenile labantu afuna bangene sebengenile setshintsha futhi ukuze aqhubeke gcina abantu abazamgcina labo bephambanisa umthetho bemnika-ke ama-rulings angamelanga awathole yikho sifisa ukuthi hhayi kube yinto ezabishela umuva itshintshwe irivesi engaqhubeki khona ngoba into engaqondanga yinto engafuna uzulu wezimbabwe kakusikho abantu abakukhethayo kusisekelo khona lokho
babugawule akuyiphethe
yebo bankomo ngiyakuzwa ubabazala undlovu babazala ngiyabona ndlovu ilizwe leli ngelethu sonke njalo umuntu okwanisa umsebenzi asimpeni umsebenzi mina indaba yakamalaba abayikhala ngayo yindaba bayakwazi umalaba umsebenzi uyawazi bakhala ukuthi laphana warula in favor of president mnangagwa but well alokhona ngeyinye into angazi ukuthi kime kubanjani but thina sina kukwazi kwasijabulisa kakhulu ngoba sasikhangele ukuthi impumela yakhona imele ibekho engikuthandayo nkomo ikuthi umalaba wangena laphana ngokwazi umsebenzi ngokwedlula abanye ngokwazi wafasa i-interview yakhe kuhle kuhle ngakathi sesimekisele kodwa kuyanga ukuthi usebenze njani mina ngibona ngani umuntu uma esebenze kuhle bakithi kasimvumeleli ukuthi laye akadonse esike laphana xa eseyenelisa laye esithi uyayeneli kuphela yikho engikubonayo ukuthi okunye lokhu hayi ilizwe leli ngelethu sona njalo abantu bakithi laba banikwa amathuba mina yakuthanda kakhulu umalaba ukuthi wasiniapakiokuya kugcizelela ufake isidindo kakhulu ukuthi imisebenzi yane yayihlala inikwa abanye abantu bangayo ngizengakhuluma ngabo umathonzi yabona ujaa ojaji umathonzi ukuthi bawushaya njani umsebenzi izingcishile zane ziyaziphakamisa kakhulu and ungakhangela umathonzi okanye ngasikhathi esingasingena ukuthi umathonzi wayethengisa njani abanye abantu ukuthi umsebenzi uyawanelisa hayi hayi madoda asivumeni madoda abantu bakithi labo asambeni lawo abanikwa amanye ababambi lakasibambeni bakithi ama institutions la siyaqhenya khona lokho.